Bekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba amalunga edayile eParliamente awe-CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edayile eParliamente awe-CCC uNkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama citizens nxa isithi imali wangomela ngasiyithathe njengama MPs. Kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona yavelela ngathi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani. Lesihlangana lakho njengama MPs ngoba u MP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha hamba khona abantu bamhloniphe u MP wabo ngoba yibo babe bemfakile ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrust but esihlangana lakho nxa sifika ngapha abakwazi
uqhubeka esithi kunenge abakhala ngakho edayile eParliamente ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ePhalamende ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke siclarify ama-members of parliament yethu kubana bangena njani ku-loan process yama 40,000 ngoba njengathi yasikhulumile umongameli kunithi thina sosayinta compromise kundaba ze-integrity ukubana imali zisetshenziswa njani. Yikho thina sihlale labo phansi sayenza i-caucus basicathethi imali eyasiyiphiwanga yizana imali eyavela ku-supplementary budget. Number 2 imali leyi sithethe as a private loan aso mali imali ofanele siyibhadale isiya ku-housing asisahlale emahoteleni. Number 3 sivumelele ukubana nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi yi-pay back the money.
Umeli wenkulumane edayile ePhalamende umnumzana kucaca Phulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela ezicintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1 nxa eseHarare la kumele abe lehofisi abe lomuntu osebenza ehofisini oyabe ebhala amaripoti akhe esenzani ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha esisho ukuthi honorable MP ilokuzenu i-agenda yanamhlanje nansi i-act of parliament ekhona nansi amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje suke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube lehhofisi kathezi mina ihhofisi ngilayo ngiyayinirentile ikhona nefenitsha yami ngazidekela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube oyebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC abasafuna nje ukudlala imidlalo labantu
bakhulu edale ePhalamende. Umnumzana Kenneth Shokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedayile ePhalamende imali akulani loZulu ngoba zimali zomsebenzi. Umhlangano wanamhlanje ulandela omunye ophakathi komkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa namalunga ePhalamende la kuyona leviki lapho okuhlafunwe khona lolu daba kabanzi. UChamisa waveza insolo yakhe njalo amalunga ePhalamende lawo emchasisela ukuthi kungani eyithethe imali. Imali yaphiwa amalunga wonke ePhalamende agoqela wona awe-CCC awe-MDCT kanye nawebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi imali izikwelede zokuncedisa amalunga ePhalamende ukuthi akhe kumbe athenge izindlu. Amalunga la athatha imali azithulela zwi anganakwenzakalanga lutho. Udaba lolu lwaze lwavumbululwa zintathele izindaba kulapho uChamisa aqala khona laye ukusola amalunga ebandla lakhe esithi aphambanisile abaphathintambo bakahulumende bona waphiwa ingxenye yezigidi ngamunye 500,000 kwathi abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Uhulumende usolwa kakhulu ngabaningi abathi udlalisa imali ebingaphathisa ilizwe kundaba zokutholisa uzulu amagetsi aneleyo lokunye okuthiyeneyo. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.